owenziwa ezano PF abantu bakwazi ukuthi kuyabo ungasonto enziwa ikhangele uZulu weZimbabwe esikhathini esiningi kuba yinto enziwa ikhangele ipartisan politics eziphakathi kwezano PF engathi khona i-fashionable politics ezokuzano PF ngo-2017 abantwana beZimbabwe sonke sancedisa izano PF ukukhipheni umgabe kanti bona balwa i-fashionable politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili. Lakathesi nxa bekhuluma ngama-prizes, bekhuluma ukuthi akukhitshi US dollar, bekhuluma nge-corruption, i-politics zabo ezikhona mna ngigagwa ufuna ukukhipha abantu abona ingane bangamu-opposa mbe bangamphikisa abasinya kwezano PF asale-ke labotitisi-ke oyesimeni. Yikho-ke thina-ke njengoZulu weZimbabwe siyabe sikwazi ukuthi nxa izano PF senze lutho akumelanga singenele ngoba yabo kuyi-internal factional politics ze-party yabo izano PF.
Iziphathamandla zikahulumende zithi intengo yempahla yehlile kwezinye izitolo.
Akula nto ehlileyo, ngikhuluma kanje nje kathesi ntambama ngithenge i-2 liters ye-cooking oil nge-$28. Ayizange yehle, ikhwelile ngoba isikhathi esifitshane eviki eliphelileyo ibiku-$23. So akulanto ehlileyo, izinto bazehlisa emaphepheni abo kubo Herald lakubo-Chronic bazehlisa nxa bekhuluma bona iziphathamandla zezano PF. Kodwa-ke practically ku-ground emashopu akulanto ehlileyo, izinto zidura zivaleka zisiya phambili kakuthengeki. Yikho-ke lokho ukuthi bathi kwehlile yathi nje basengayezimithiyo abantu bezano PF.
Kuphile kanjani ngodaba lwamagetsi olwamafutha ezimoto okuhambisa lokunye nje?
Akuphileki. Amagetsi sikhuluma kanje afike nakathesi ntambama ngabo-7. Sizathi sivuke ekuseni ngabo-4 or 5 esehambile. Atshonilanga lonke lingekho. Okusemafrijini kuyabola, kuyawonakala. Amafutha ezimota katholakali, izimota zithona ke zilayinile ke zilindele lawo mafutha. Kawakho lanxa esedura eseyikubo-$5 something. Kodwa-ke lokhu engatholakali kukhanya ubunzima kuya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukukhipha kwabo-ke i-US dollar laborandi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo.
Kodwa simzwile umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mnumzana John Manguja we-RBZ besithi imali yakwamanye amazwe le yebo ibhidliza umnotho welizwe kathesi sokuzalunga.
Sengayizimithiyo ungahamba kathesi eboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Lamhlanje ngifike ePlumtree ngithole kule moto ebotshiweyo besithi bona imota leyo overload bafuna US dollar $1,300. Imali nxa besithi bona sebeyibhandle US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokhu ethatha ama-services akhe nge-US dollar. Iduty lokhu ibhadala nge-US dollar. Ababanjwa i-VID lamapholisa ebhoda lokhu bebhadala nge-US dollar. Lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar lebhondi kakwehlanga. Lokho kukhwela lokhu ku-900 something US dollar, lokhu ku-50 something iranda. Akulamehluko, kwehlanga lutho.